sihambe ecourt singakwazi ukuthi i-nomination court inominate obani ithi isqualify obani. Kodwa yena engakhipha igazette yokuthi uzibani nozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sesesibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaqothwayo abame abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizabuya khona enkantolo.
Yes, ngathi sizwile izolo. Yes, sizwile izolo iZack ikhuluma ngakho e-nomination court sithi usiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC. Alikulandeli lokho.
Hayi, sizamelela igazette. Sesikhangela yonke indawo. Singakhangeli an individual because kuyaso sesikhangela zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe ekhoti kawani.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi alihlehlele emuva liyabe lokho eqhubeka ngakho.
Kumele kulungiswa njalo. Kumele kulungiswe njalo laba abangekho part of the triple C. Kumele bangabi part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Kulodwa balolelana ukuthi abe-CCC abakathamisa baluphanyeka enkantolo lokuthi khona-ke usengezwe ngarikholi. Abanye axothisi amanye amalunga edale ephalamenti lamakhansila kume njani ngakhonokho
indaba leyo ufuna umuntu oyibambela kaphezulu ufuzuzisela phezulu kakhona nokuthi okwenzakalayo kuyini angithi yikho phela umongameli wephathi yona leyo engachize egcakayo so ungakuzwisisa usuka khonapho uza kuzwisisa ukuthi why abantu beqotshwa ephathini ngendlela abaqotshwa ngayo.
Ye, singathi lumi ngapho udaba lolo ngokwazi kwakho.
Well, udaba lolo yilo abantu ohambise enkantolo. Sonke simyelele ukuthi baluphushe luze luyofika lapho kuphelela khona. Ngoba bahambise ama-summons, it was the agent application.